Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usuka elizweni elibhekise kwele China okunezinye izizalwane zalelo lizwe ezimzondeleyo ngoba wazifaka kuluhlu lwabahuquluzi benotho. Silengxoxo lowaye ngumsekeli webandla wayengumgcinisihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo ositshela ngembangela yokusuka kwakhe kulelo bandla lenkuthazo alayo kunkosazana Thokozani Khube.
Kasimenzungulayo engakubika kubalaleli ukuthi abantu yibo abakhathazekileyo, abantu yibo abadinga indlela zokuthi kuyini esingakwenza njengabantu beZimbabwe, ikakhulu abahlala kuluhlu lolu olwamaNdebele.
UNkosazana Thokozani Khube uqhubekela phambili ngomkhankaso wokudinga usekelo. Silengxoxo lesikhulumeli sakhe.
Hayi, abakhuluma ngokuthi izo lizafika emthethandaba wakhe, sina ngabona ukuthi bekungakafiki ngoba sina sazihlukanisa nabantu ababanga umsindo, azazi form epartina zangakhiphathi. Satsho nje ukuthi hhayi-ke sesisiba lokwehlukana nabantu abangasabusi ibandla le-MDC, abangasakhokheli ibandla le-MDC belandele constitution.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elibhekise kwele China lapho akhangelelwe ukuqhubeka ngemizamo yokuhuga osomabhizimusi ukuthi bazesungula imisebenzi eZimbabwe. Umnangagwa ubikwa ehambe lequla elilambo somabhizimusi abafika phose ikhulu labaphathi ntambo bakahulumende abalichumi. Kodwa uMnangagwa uya kwele China abanye osomabhizimusi balelo lizwe bebophe ubuso ngoluhlu lwabantu abathiwa basusa imali elizweni ngasese olwethulwa nguhulumende weZimbabwe. Umeli wele China eZimbabwe umnumzana Joao Bao Gang ngolwesihlanu wazise ukuba ilizwe leChina alithathi lula uluhlu lwabetheswa icala leli, esithi kungani kungela igama ngitsho elilodwa lesizalwane seleMelika esetheswa lelo cala lokufihla imali. UBao Gang uthi kumele uhulumende ahlolisise kakutsha uluhlu lolu ngoba lungayisilo lweqiniso. Ngenyanga edluleyo uhulumende kamongameli Mnangagwa wethule uluhlu lwabantu lamankampani ambalwa agoqela izizalwane zakwele China ezetheswa icala lokufihla imali phandle kwelizwe. Umsakazo weZBC Izolo utshengise uMnangagwa esegcekeni lendizamtshina evaleliswa ngabasekeli bakhe ababili, umnumzana Constantino Chiwengwa lomnumzana Kembo Mohadi kunye lenye inkokheli yemandla leZANU-PF. Omunye waba ngusomlomo wedalela ephalamende umnumzana Love Momoyo njalo owayengumgcinisihlalo webandla le-MDCT uthi uZulu wesigaba seMandebeleni nguye osemfuqela ekusungulweni ibandla elizabhekana lendubo zalesi sigaba. Umoyo usuke kuleli bandla ngenyanga edluleyo esithi aliseyalandeli izinqumo zesisekelo sombuso walo njalo selilobudlwangudlwangu. Sibe lengxoxo lomoyo ukuze sizwe lokhu lokunye ukuphathelane lokusuka kubandlaleli.
Okwakuqala yindlela ebesisebenza ngayo njengebandla, lapho kwasekusobala ukuthi sesisukile kundlela yokusungula yokusebenza esasivele sisebenza sihlonipha ezinye indlela zokusebenza kwenhlanganiso. Okwakuqala ukulandela kwesisekelo sombuso esenhlanganiso yethu. wakhanya sesilahleka kakhulu entweni eziningi engakubalisa nje kukuningi ukukhethwa kwama abasekeli bakamongameli ababili ngo-2016 umongameli osowasichiyayo ngokungaphandle kwe-constitution wakhetha uChamisa lo mnumzana u-Elias Mtsuri. Lokhu kwasikhathaza ngoba sazama ukuthi sikhulume ngakho, sizama ukuthi sikuqondise kulungiswe kodwa kwehlula. Okwesibili okwangihluphayo kakhulu yindlela esabumba ngayo ukusebenzelana ndawonye umanyano lamanye amabandla ku-MPC Alliance. Lapho njalo owabo khona ukuthi sehluleke ukuthi sitshelane ukuthi kulento enje njalo sibuzana ukuthi siyibambe kanjani. Kwakungela muntu wesindebeleni wayekhona kuleyo committee yakhona, njalo sinje siyibukhokheli asizange sibuze ukuthi sikubona njani kulokho osokumisiwe. Yikho sase sikubona ukuthi lokho asisahlonitshwa njengabantu bolusu lolo, sesikubona ukuthi sesiyenzela sesicatshangelwa ngabantu abavela kuluhlolo lodwa ikakhulu khona le edolobheni elikhulu leHarare. Yikho kwangihluphayo kakhulu sibili ukuthi pho singasebenza njani. Okwesithathu ibudlwangudlwango obesobukhona kumhlanganiso. Lethembo yakhumbula lapho esathi sihlangene kobulawayo singama-provinces amathathu sathunyelwa izigebengu ungabafana okuvela kwezindawo ukuthi kubuye kuzosihlukuluza kusitshaye. Ngibe sensithi okwesine okungathi kwangikhathaza kakhulu yubandlululo kade solusobala, bese kusobala ukuthi sokunobandlululo olukhulu okomhlobo. Ngibona ngathi uyakhumbula udaba lokudinga ozabamba nxa umongameli wethu wasethe wasephathwa umkhuhlane kakhulu njalo waze wasishiya. Kwabo sobala khonapho ukuthi hhayi abangapha kwele Mandebeleni kukhanya ngathi kabathakazelelwa ukuthi bebambe bekhokhele kubandla le-MDC. Sabona sisakhala sonkeni esakuzwayo sezwa sokutshelwa abantu ukuthi i-National Council ihlalile. Ikanti-ke yinto enkulu kakhulu nale yasikhathazayo abanye. Yikho-ke sengikhanyele konke lokhu lokunye njengeke ngikubale ngikuqedise. Ngasengikhanyele ukuthi pho ikusasa ingathi kunhlanganiswe nalo.
Ye, sike sezwa imbiko ethi yona usuza sungula ibandla eliphikisayo. Kuliqiniso yini lo?
Kasime ngisungulayo. Engakubika kubalaleli ukuthi abantu yibo abakhathazekileyo, abantu yibo abadinga indlela zokuthi kuyini singakwenza njengabantu beZimbabwe ikakhulu abahlala kuluhlu lolu olwamaNdebele ukuze sihlonitshwe njengabantu, ukuze lathi sisukume sizikhulumele singakhulunyelwa. Ngoba kukhona kathesi ukuthi ungananzelela abantu bendawo le eMandebele kabazikhulumeli bayakhulunyelwa. Yikho ke abantu bakithi bathi asonto abangahlala beyibukele beyijabulele kube ngathi sokuyinto eqondileyo. Kumele kulungiswe, kumele abantu bekhulume ukuze kuqondiswe lokho kungabukhona ubandlululo elizweni.
Kodwa ke bakhona abanye abathi kanti nxa wawulazo lezi zikhalazo kungani ungazethulanga kumongameli umnumzana Tsvangirai esaphila?
Uhlupho lukhona ukuthi sesikhuluma umuntu ongekho, kodwa laba abaziyo ebenisebenza labo siyibukhokheli be-MDC bayakwazi sobala ukuthi okamoyo kakwazi ukufihla ukuthwala into esifubeni nxa engayithandi. Kwathi nxa sokukhethiwe o-vice president ababili sahlala phansi lo mongameli for over 2 hours endlini yakhe lapho esasikhuluma ngodaba lolu. Ngisitsho ukusola engangusola ngendlela okwenziwe ngayo ukuthi into le kayikho emthethweni. Lokunye nje okuningi okwakuzazalwa yikukhethwa kwabasekeli bakamongameli laba babili besilwethula emhlanganweni mhlaka 28 July ngomnyaka odlulileyo. Sikhuluma ngodaba lololu olokubumba i-alliance. Lakho sakhuluma sobala ngatsho okungalunganga ngakho njalo ngatsho lokuthi nyathelo bani enza lithatha nxa kungalungiswa kodwa kumele ukunanzelele ukuthi lobu ungazukhulume sibangaki kubukhokheli bono ku-standing committee out of ama members angafika ichumi lasikhombisa abantu abavela kulolu luhlu bane kuphela. So kusitsho ukuthi ungaze ube lezinto ofuna zilungiswe kuba nzima ukuthi libane akutsho ukuthi nxa libane lonke libone okufana nayo maybe labo libabili libone okufana nayo elisola izinto. So nxa singakulungisanga lokhu sizahlala ipolitiki yaseZimbabwe iluhlupho ikakhulu ebantwini abavele esiNdebeleni lapho ukuthi ama ilizwi labo kumba amazwi abo abe malutshwane nyathezelwa ngamazwi abantu abaningi kumhlanganiso lasebukhokheleni. So asiqinise ukuthi asizange silwethule lolu daba kumongameli, besilwethula sikhathi sonke. Esingakwenzanga ukuthi sisuke sihambe siyehlaba umkhosi ngoba thina esasukufuna ukwakha sasincindezela ubuhlungu sibubambezele ngaphakathi kodwa kukunenge ezinye izinto esizisolayo.
Manje ubona njani unkosazana Thokozani Khuphe imizamo yakhe yokuthi ayale elokhu esebenzisa igama le-MDCT khona kukhanya kulokudonselana okukhulu kangaka?
Angeze ngimkhulumele umama uMakhuphe kumbe ngimnakanele ukuthi unakanani kodwa nxa akade mhlawumbe engadinga umbono wami ebengakutsho kuye ukuthi akusizi ukuvangisa into yabaniya ngoba kusobala ukuthi inhlanganiso le MDC isilabaniyazi andabaniyazi yibo labo esibabonile beyithatha ngodlabukelo beyithatha bengasebenzisi sekelo senhlanganiso yethu. Yikho engunanzelelayo ukuthi kuyamchithela isikhathi kuyakwenza abantu bengazwisisi ukuthi kanti ikakuboni na ukuthi phambili ufana lomuntu oqondanele litshe ongeke walidilise ngoba nxa abantu laba sebethe bona ngokwabo bathi sesikhetha owethu njengoba besebenzisa ubuningi uba kutsho ukuthi bazamkhetha bazamfaka njalo bazayephula i-constitution isisekelo sombuso besephule nxa befuna okwabo uhambe. Yikho ke ngakutsho kuye ukuthi hayi kukuye ukhulile kwezepolitiki laye kazibonele ukuthi mhlawumbe ndlela banafuna ukuthi eyilandele. Mina ngikhethile indlela yami ngathi mana ngishiyane lalokho esembhekane lakho. Ngithi nxa mhlawumbe nginakana labanye abantu kusitsho ukuthi uyacenta umuzi angisho nxa ungasafunakala ekhaya kuqakathekile ukuthi uhambe uyacenta umuzi wakho. Ungabe lokho uyalela ukuthi hayi ngoba lami ngayakha indlu lapho indlu le phakathi ekhaya ngeyami so kamphumi kuqakathekile ukuthi lawo nakane ungahlukumeza abantu abakulandelayo labo benakane bekhululekile.
Alo-ke ngumnumzana Love Momoyo owake waba ngusomlomo wedalela ephalamende njalo engumgcinisihlalo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Unkosazana Thokozani Khuphe omunye obengumsekeli kamongameli webandla le-MDCT othiwa waxotshwa ngenyanga edluleyo uqhubekela phambili ngomkhankaso wokudinga usekelo lokuvotelwa njengomkhokheli webandla le-MDCT. Igqugu elisekela uKhuphe libikwa liphakathi kokuqoqa umhlangano weCongress ngeviki elizayo. Sixoxele sikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, inhlelo lezi baba siyabe sisiya ebantwini njengoba nje kuyisikhathi somkhankaso sikhankasa namhlanje nje besisesigabeni sebubile esigabeni senyathi ebubi besile mineral ward ebenhle kakhulu kukanti enyathi siyenze ama-outreach ama-door to door lama-visibility nje sihamba sidistributa imaterial enjengama-flyers lezinye nje information sixoxisana nabantu.
Bona balamukela njani abantu ikakhulu nxa sibona obekusenzakala ebandleni?
Engingakutshela khona ukuthi kule ndlala enkulu ye-information kumbe ulwazi oluvela emlonyeni kamama uMakhuphe ikakhulu abantu bamkhangelele kakhulu ukuthi ngabe uyakwanisa ukuthi ayaphasala lafike bonke indawo bamuzwe ikhuluma ebanika inhlelo lokuthi kumele indaba zokuphathwa kwelizwe ikakhulu khona besihamba khona ukuthi kumele aphe isixwayiso sokuthi kumele senze njani. Engikunanzela kakhulu ukuthi abantu bale ndlala yakhe sibile enkulu phansi.
Ye manje ungasitshela ukuthi nxa konke lokhu kusenzakala siyabona kukhona esike sakuza ukubana sokule structure esingathi structure ngesilungu kobulawayo iprovinsi sifakiwe. Kanti amanye amaprovinsi wona azaba le structure nini?
Lokho kusemandleni ezinye iziphatha amandla baphezu kwakho njengamanje into eqhubekayo ukuthi abakobulawayo bahle basuka baphangisa baba yibo abaqalayo ngoba vele angithi lezi zinto eziningi zenzakala zikibo so kwabalula lokuthi bafinyelele kumidiya ukuthi basho ukuthi nini. I-Congress ikhona yona linyanga njalo kusasa siza kupha ulwazi olugcweleyo ngokuthi isigaba esikizwela kwamanye amaprovinsi singapha.
Sike seza ukubana kulodaba lwebizo lebandla i-MDC ukuthi ibizo leli khanya lizafika emthethwandaba kuyikho yini lokho?
Hayi, abakhuluma ngokuthi ibizo lizafika emthethwandaba thina ngabona kithi lokungakafiki ngoba thina sazihlukanisa labantu ababanga umsindo asanga siphume ephathini asanga sitshiye iphathi satsho nje ukuthi hhayi sesisiba lokwehlukana labantu abangasabusi ibandla le-MDC abangasakhokheli ibandla le-MDC belandele i-constitution asebesebenzisa udlame asebesebenzisa inketho abetshabi njalo lokukhethana ngobulili ukuthi kukhokhelwe ibandla. Lezo izinto ezingazange zibe yinsika yokubunjwa kwebandla le-MDC. Ngalokho-ke kuyavunyelwa-ke ukuthi abantu benze isinqumo sokuthi hhayi ngaso kulabantu abahamba ngaleyo ndlela asisahambisani labo kodwa lokho kwasiko kuchiya ibandla. Kodwa kusizofika nje leli langa abasebelabo sebezitshaya izifuba abantu basixotshile thina besivele nje sesizehlukanise labo. So akulo waxotsha omunye akulo omunye omkhulu kulomunye thina satshiyana lo msebenzi enjengayena leyo engiyibalisileyo. So lokho singamalunga ebandla le-MDCT.
Alo-ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje owayengumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi kakatholi incwadi ezikhomba ukuba waxotshwa ebandleni ngalokho uqhubeka ngomkhankaso wakhe wokudinga amavoti phambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Sixoxelayo uBebe kuze sizwe okunengi ngalokho.
Umkhankaso singathi sina nje wavela ukwazi ukuthi sekuyisikhathi sokukhetha kumbe isikhathi sokhetho abantu bonke sebekhangelele ukuthi balungiseleleke ukuthi ngobani abazabamela ezigabeni ikakhulu esikukhangeleyo ukuthi abantu bakhangeleke ukuthi bazabamela ezigabeni ngoba imithetho yelizwe i-constitution yelizwe ivuma ukuthi yona abantu kabazibuse ngezigaba kumbe amandla awaye ezigabeni. Sikhangeleleke ukuthi umkhankaso-ke ukhangelele ukuthi abantu nxa bekhetha-ke abakhokhe ikakhulu kuma-council ikakhulu kuma-members of parliament bakhangelisise ukuthi balungiselela-ke ukuthi nxa kuqala-ke uhulumende omusha phakathi komnyaka wona lawo indaba yakuqala okufane ilungise ilandele umthetho wesisekelo sombuso indaba ye-devolution of power. Ngibona ngani yikho-ke okungakho okuyikhankaso esilukhangelele ukuthi ikakhulu esigabeni ngathi senkayi kulandela-ke isigaba semandebeleni kanye ngathi nelizwe lonke nje sikelele indaba ye-devolution of power indaba eku-constitution yelizwe iye sikhangele ukuthi nxa sikhangela umkhankaso ozayo owalo umnyaka sikhangele kakhulu kuleyo ndawo.
Ye manje siyabona ukubana amabandla athi wona nxa kulomunye ofuna ukuncintisa kusigaba sinye kuyabe kumele kube lama-primaries kwesakho isigaba kuhamba njani?
Well, okwakathesi bengingakazwa-ke ukuthi kulama-primaries ekade ngikwazi-ke ukuthi-ke esigabeni-ke vele sokukhankaswa sokukhangeleke kwama-candidate abalawo ukuthi angabamela edabeni lephalamende engabamela ekhansilini bangabe akhangelekani njalo ongabamela-ke ku-president bangabe akhangelekani inkombonami yeso kungani kuvunyelene-ke engingakutho-ke ukuthi hhayi okwakathesi ngibona ngani njengebandla kuzaba le-official communication ngendlela zebandla ukuthi kwaziseke lokho ukuthi abamele isigaba ngoba.
Manje umkhankaso wakho uhamba kuhle akula dubo yini osuke wahlangana lalo?
Kuvele ngesikhathi somkhankaso induko kawusoze uzisele phela yikho ukuthi ayikukhankasa uyakukhankasa usetha zona induko usiya phambili ngoba ngesikhathi somkhankaso phela kungena yonke into. Umkhankaso wesikhathi se-election ufanana layiti phakathi kobusuku nesikhathi sezulu uyabona sokugcwele nje yonke into zinanakaza nezithile lo mkhankaso layo ngangazi ufike kulesi stage injalo akungake kusele okunye okuba laphana yalaphana okuyikhubo kampasweni kodwa-ke kuyatholakala kelokho kufanele sikukhangele ngaleyo ndlela ikhangele kuthina ukuthi abantu bona abakufisayo labakukhangeleleyo kuyibonani kokuqakathekileyo lokho.
Lo-ke ngumnumzana Abednego Bhebhe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Singakayi khatshana ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakwele Russia lithi sekulesivumelwano sokuba abahlamukela uhulumende wakwele Syria basuke edolobheni le-Eastern Ghouta osokufe abantu abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye. Kodwa abahlamuki abakafakazi ukuthi lokhu kuliqiniso. Umongameli we-North Korea, umnumzana Kim Jong-un lonkosikazi wakhe, babese konsathini kade ucula iqembu lakwele South Korea elaziwa ngokuthi yi-K-pop, okungokokuqala ukuthi abaculi be-South Korea bayecula e-North Korea kuminyaka elithumi esidlule. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano wenkokheli yamazwe lawo mabili. Okulezinye iziphathamandla zebandla le-MDCT esezikhankasela isikhundla sokuba ngabasekeli bebandla leli. Lanxa kungela sivumelwano sokuba omunye wabasekeli kumele avele esigabeni seMandebeleni, kusobala kuZulu ukuba mpela omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa uzavela esigabeni lesi. Ngalokho, ezinye iziphathamandla ziphakathi komkhankaso onzima okudinga lesi sikhundla. Izixhenxe zaba khona kulandela ukuxotshwa kukankosazana Thokozani Khuphe lokuphakamiswa kukamnumzana Nelson Chamisa obe ngomunye wabasekeli bakamongameli ukuthi akhokhele leli bandla. Ababikwa befuna lesi sikhundla babalisa umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umgcinisihlalo wesigaba sakoBulawayo, umnumzana Gift Banda njalo ongumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo, lonkosazana Thabita Khumalo kunye lomnumzana Bekuthemba Mpofu. Sixoxe loMakhumalo onguye njalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli othi kungaphandle kwesekelo sebandla ukukhankasela lesi sikhundla ngoba asivotelwa kodwa umongameli nguye okhethayo.
Sonke siyazi ukuthi isisekelo sethu sebandla le-MDC ekhokhelwa ngubaba uChamisa sicacile ukuthi udaba ngabasekeli bakhe kukhethwa njani. Sonke siyazi ukuthi udaba lonto lake lwahlupha ebandleni lethu lapha omunye ubaba omunye Nzangirai akhetha khona ubaba uChamisa nobaba uMzuzu ukuthi babe ngama-vice president. Kwaba sokungazwanani abantu bagijima baye emakoti. Ikoti yafika yavuma ukuthi okwenziwe ngubaba uTsvangirai kusemthethweni, njenjalo kukhona kusisekelo sethu. So ubaba ukomithi uphumile sazisa uZulu ukuthi upresidenti webandla lethu lelungelo lokuthi akhethe abantu abazabe bemsekela. So laba abakhankasayo angazi ukuthi bakhankasani ngoba kazisiso sihlale sokuthi kuzamele kuhanjwe kukhethwe.
Manje useyazisile yini umongameli umnumzana Jamisa ukuthi uzakhetha nini njengoba sibona ubana ukhetho luseduzane ukuthi abe labasekeli bakhe?
Sonke siyazi ukuthi akusukuzatshwana lapho i-Mr. Standing Committee yethu idlale phansi iyaxotsha omakhophe ubhebhe lokuthu ngokwephula isisekelo imilayo yebandla. Njalo sonke siyazi ukuthi esuka khonapho i-National Council sangena ku-Easter lapho kumele abantu baphumule. Samahofisini avaliwe. Ngethemba lami ukuthi ngolwesibili kuvulwa emahofisini uzaqalisa ukuthi balungise okwenzela ukuthi baseze lelo daba.
Siyabona ukubana umongameli webandla uzabe ekhona khona ngapho koBulawayo ngeviki ezayo ngomgqibelo. Amalungiselelo akhona ahamba njani?
Hayi, siyalungiselela sibili. Sikhuluma kunjenje lamathimethu akugrawund ahambe sazisa uZulu ngerani yabikhona ngesathade yena le esayivula i-White City Stadium. Njalo njenge-provincial chairperson wethu ubaba uBanda usebize ama-structures wonke awebandla labameli bephalamende nama-councillors ngolwesibili ukuthi sihlanganise amakhanda sibone ukuthi sukufeza njani le rally ukuthi ibe le mpumela enhle.
Amapholisa azisiwe?
Hayi, amapholisa azisiwe. Njalo abanye bethu abe-alliance labo futhi bayabe khona kulo mhlangano ngolwesibili. Amapholisa siwazisile ngoba sinikeza ukuhlana e-White City singabazisazi.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Good day, Easter Monday. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngengoma kaPat Kelly ethi yona It's a Good Day. Singeke hlukani kothi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuka elizweni elubhekise kwele China okulezinye izizalwane zalelo lizwe ezimzondeleyo ngoba wazifaka kuluhlu lwabahuquluzi benotho. Sibe lengxoxo lowayengumgcinisihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo ositshele ngembangela yokusuka kwakhe kulelo bandla lenkuthazo alayo kunkosazana Thokozani Khuphe. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ngo 7 ntambama.